Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 15 kumpandula 2020 ngontungameli Nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
sikwamukela njengenyathelo elihle kakhulu eliza kwenza ukuthi liqhelise amathuba ethu ukuthi senelise kuselela izimuli zethu.
Uhulumende usekethisile njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngokuqhelisa isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi.
Bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-NDC Alliance, ngokunjalo bengingeke ngajiya abantu edleleni ngibe sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisikelele ehohweni mewawuyisigwanyana hatshe.
Ngemva kokuxotshisa amakhansila ebandla le-MDC Alliance alichumi eHarare izolo, ibandla le-MDC selixotshise njalo umeya weGwanda lamakhansila e-Bade Bridge amathathu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi bahlanu kuphela abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo akekho obhubhileyo. Inani lalabo asebebanjwe umkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwele ngabahlanu laba laya ku-7531. Asebesindile bona bakhwele ngabalichumi lanye baya ku-5690. Asebefile balokhu besedlula kancane amakhulu amabili 224. Abalokhu bephethwe ngomkhuhlane lo bona bangu-1617. Kumalanga ambalwa edluleyo inani lababanjwa lomkhuhlane labafayo likhanya lisehlanxa kuqathaniswa lensukwini ezedluleyo. Uhulumende yena usekethisile njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokuqhelisa isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi. Umphathintambo okwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi amabhizimusi asezavulwa kusukela ngo-6:30 ekuseni aze ayevalwa ngo-6:30 ntambama. Kungakethulwa linguquko ebevulwa ngo-8:00 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukela ngenjabulo kakhulu ukuthi izikhathi zokusebenza seziqhelisiwe. Sikwamukela njengenyathelo elihle kakhulu eliza kwenza ukuthi liqhelise amathuba ethu ukuthi senelise kuselela izimuli zethu. Impilo ibisinzima kakhulu kankomo. Akuzisiseki vele ukuthi abantu bese bephila njani, ngoba indaba yokuselela izimuli kayivumi ukuthi abantu bahlale beku-lockdown okwesikhathi eside esinjengalesi, ikakhulu kungazange futhi kube lokunye abakuphiwa njengosekelo okunjengalokho okwathiwa khona i-cushioning allowance, kungazange kube khona. Njalo sinanzelele futhi ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza ngabantu iningi labo abadla abakutholileyo ngelanga ngalinye ngalinye. So nxa abantu bevalelwe amahola okusebenza kusuka kube nzima kakhulu.
Njengoba ilizwe selivulwa ngalindlela babandlovu, ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Kumele ukuthi izone iziqondiso zabezempila kahle ezokuthi abantu basebenze behlukene kule mkhandlo kakhulu. Yona lokuthiwa khona i-physical distancing. Sithi thina akuvulwe ke amabhizinisi kodwa ke kulandelwa iziqondiso zonezo ezabezempila kahle kanye le World Health Organization. Lokho kasicabani lakho, sivumelana lakho. Ngoba kuza kwenza ukuthi igcikwane leli silinyathezele kumbe silenqabele ukuthi limemetheke. Siyakunanzelela ukuthi kuqakathekile kakhulu khonoko. Kanti njalo le ndaba yokugqoka amamaski, indaba yokucheck ama-temperatures, indaba yokusanitizer, indaba yokuthi abantu sigeze izandla njalo nje, sikubona ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu baqhubeke bekwenza lanxa uhulumende sevula amabhizinisi. Siyakusekela kakhulu ukuthi singaze saxegisa amanyathelo besivele siwathatha ukuthi sivikele ukumemetheka kwaleli gcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoyinhlanganiso yabantu abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Kulandela ukuxotshisa kwalo amakansila eMDC Alliance alichumi eHarare izolo, ibandla leMDC selixotshise njalo amakansila eBeitbridge amathathu abalisa oka Ward 4 umnumzana Mogencube, umnumzana Granger Nyoni oka Ward 5, unkosazana Angeline Tore oka Ward 6 kanye lomeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale. AbeMDCT bathi abaxotshwayo laba ngasebetshengise ukuthi abasekeli ibandla labo. IZimbabwe Electoral Commission yazise ngeviki edluleyo ukuthi zonke izikhala esezivulekile kumakansila lasetale lePhalamende ngezizathu ezigoqela ukuxotshiswa kwamalunga eMDC Alliance MDCT zizavalwa ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-5 kuMpalakazi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wamakansila eHarare axotshiweyo umnumzana Thamsanqa Hadebe, yena othi kabalandaba lokuxotshwa kwabo ngoba bazavotelwa njalo kuma-by-elections ngoMpalakazi.
Mina njengomunye walabo abaqotshiweyo vele lokhu besikukhangelele ngoba baqala bezama ukusiyethusa ukuthi singama simelela ibandla lethu elikhokhelwa nguyu upresident wethu Chamisa abazasiqotsha. Sabatshengisa ukuthi hayi lokhu kasikwesabi, lakhathesi sibatshela and sizimele siraiti, kasisabi lutho, kasithandabuzi noma ukuhlupha beka siqine kabi support upresident wethu Chamisa ngoba nguye ofunwa ngabantu. Thina sasuke ebantwini sathunywa ngabantu basithuma ngoba sasihamba lo Chamisa, kabasithunga manga ngokuba sasihamba lo Khuphe, yiko okwenza ukuthi uKhuphe labantu bake bangangeni kukansile.
Manje akhona yini amanyathelo elizawathatha ngalolu daba?
Inyathelo lingaba khona esingalithatha, sisiya challenge ukuqotshwa esiwenzi kweyo okungekho emthethweni weconstitution yeZimbabwe. Kodwa singawuthiya vele kunjalo ngoba siyaphenduka ngeby election. Abantu vele bakonapha basesizwile ngama phone calls besitshela ukuthi hayi lingesabi, liyabuyela ngeby election ngoba yithina esasifake ukuthi lingene. Ngakhona singabona ukuthi kungaba ngcono singayi singaphongu kubuyela ebantwini abantu basiphindele basifisele ngeby election.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ube ngukansila weHarare. Sixoxe njalo lobe ngumeya weGwanda umnumzana Justin Mashale laye othi ukhethe ukuma lomholi weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labantu abamkhethayo kulokulandela unkosazana Thokozani Khuphe leMDC yakhe bona athi bayalwa ngabantu kukhetho olwedluleyo.
Into vele ebesikhangelele, into ebesibonti isendleleni ikakhulu ngemva kwalokho kwenzakale ngamaviki adlulileyo lapho amaphephandaba lezindlu eziningi lazatatela izindaba ezikhiphe khona lapho engimikhona, ngoba lapho ebengikhona bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-MDC Alliance. Ngokunjalo bengingeke ngajiya abantu endleleni ngibe sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisikelele ehwahweni ncika okuyisigwanyana hatshi. So kimi nje hhayi into nje ebisendleleni ebengimelele ebengakwazi mhlawumbe lelanga le date ukuze izakala nini. Lanamhlanje incwadi ngithunyezele nje ebulenjini, angikahlangani lo town day ukuthi angiqhubekelezele ikhophi yangikhona. Kodwa-ke hhayi into ebesimelele njalo-ke kuyangikhulula engqondweni ukuthi lapho engisele khona ngisele labantu, ngisele labana laba abantu ababengithumile bekwazi njalo ukuthi ngihamba ngaliphi itikete.
Njengoba kuza kwenziwa ama-by-elections mhla ka 5 kuMpalakazi, ukhangelela ukuncintisa yini? Inanku phela iMDC ithi kalisoze lithole lutho, izalishaya ilibhuqe nje.
Iqiniso baba Nkomo yikuthi lapho engangikhona ngangifake ngabantu, abantu abalandeli be-MDC Alliance njalo labantu bakawathi 7 eGwanda jikelele. Ngakho lokho kumele ngiphinde ngebabiyela ngaloko sokwenzakele, baza kutsho bona ukuthi ngiqedise indima kumbe sebebona ngenye indlela. Kodwa-ke konke lokhu abaza kutsho yikho enza kulandela, mina ngedwa angeke ngitsho kwakathesi ukuthi ngizakwenzani. Kodwa-ke lokho kuyabe kutsho abantu yikho ozawenzakala. Kuyadanisa ngoba injongo le yokuxotshana kwamakhansili ayincedi uZulu eZimbabwe, but ikhahlameza nje ama-programs wonke ayekhona ukuthi abantu beZimbabwe bancediseke. Kanti-ke ngase bexotshwa njalo bekwazi babandla le-MDC kakhuphi ukuthi lanxa sikazise emncintiswaneni akula nto bazayidobha even eyodwa, ibandla le-MDC Alliance lizanqoba. Kunjalo kungakhathalekile ukuthi kungene mina kumbe kungene omunye, kodwa-ke ngenxa yokuthi labalandeli abaningi, ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi yilo elingaba yisombululo empilweni yabantwana beZimbabwe, akungeke kutshintshe lutho. Okungayizakala ukuthi inani lokunqoba likhuphuke.
Umnumzana Justin Mashale ngosexotshiswe ekubeni ngumeya weGwanda libandla le-MDC. Sixoxe njalo lesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda othi ukuxotshwa kwamakansila abo kuveza sobala ukuthi i-MDC isebenza lezano PF.
Akukho emthethweni, bangaze bajabule into le ngamandlwane, ngoba vele kungabe kwenzakale ukuthi amavoti athathwela lo muntu owavotelwa ngabantu ethi umuntu owaluzayo ngumbhedo, njalo kuyazila lokhu. Siza kulwisa size sinqobe, ngoba siyakwazi izinto ezimbi zizaze ziphele. Abantu beZimbabwe bayakwazi umuntu owavotelwa ngabantu, bayazi ukuthi iphathi ekuthiwa i-MDC Alliance iyayivela ime njani bumbe njani. Yikho lo umbhedo lo owuyingcwala okuthi abantu sebethatha amavoti ethu besipha umonzo lalokhuphe, asivumelani lakho. Njalo khathesi befuna ukusebenzisa i-18 million yokwenza i-by-election, sibona ngani njalo khonokho ikuchitha isikhathi sabantu. Angithi liyakubona abantu bazakuya ema-election bena besazi ukuthi ngazi uwine kusasa, uzagcina sosi amavoti pure umuntu abamthandayo.
Manje njengebandla le MDC Alliance linalithini ngalokho?
Ngihlala ngitshela amaZimbabweni ukuthi lokho asiko kulwisa iMDC Alliance, yikulisa uZulu jikelele bedibhidliza idemocracy, umbuso okhululekileyo lo osaphothwa yiconstitution yeZimbabwe. Yikho ke siyamangala ukuthi zekhi yona ithini, njengoba sahamba kunomination court, inomination court yafika yathi konke kulungile sikwenzayo, namhlanje sengamadlwane mahlabezulu. Siza kulwisa kuhle, silandele imithetho yonke, sisenzele ukuthi izinto lezi kwela kusasa abantu bahle babone ukuthi izikhothamathe yiziphi, labantu abalwela abantu beZimbabwe baphi. Akusisabisi njalo akusidanisi, ngoba siyakwazi ukuthi basebenzelana lePollard, basebenzelana leZANU-PF, besenzela ukuthi thina sinyampe, kodwa hayi silani, siza kulwisa ngendlela zonke esemthethweni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. UChris Gande uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDC thi umnumzana Kalipani Phugeni, yena othi basazoxotshisa amakansila amanengi.
Asibaxotshanga laba bantu, batshilo ukuthi bona abasabhilongu MDC thi. Manje ke i-constitution yethu ithi umuntu ongasekho emhlanganweni uhla zixotsheke, so abazixotshele lathi sibuhlungu khona lapho ukuthi abantu basichiya ngesikhathi sibadinga kangaka.
Manje njengoba sikulabo councilor abaningi abaxotshiweyo, akusoze kube na le commission ezaba iphethe umsebenzi weHarare City Council, kumbe vele yikho kade likukhangelele ukuthi kwenzakale?
Singabe sikhangelele ukuthi kube le commission, singakwenza kanjani khona lokho? Phela si leadership responsible. Akuzukuba le commission eHarare, sibuhlungu njengoba ngishilo ukuthi abantu basichiya sithembile kanje, kodwa hayi akuzukuba ne commission. Kukhona esiphezu kwakho njenge leadership. I-leadership ibonakala ngezikhathi ezifana nazena lezi. IHarare i-right, nizobona nje nani nizomangala. Kukhona besikukhangelele konke khona lokho, kodwa kukhona esikwenzayo. Bona laba bathe bona basabhilwa nguleli qembu bathi befuna ukukollapse i-council kube ne commission. Kodwa hayi bahlulekile, akuzukuba ne-commission, sizoyiphatha nje iHarare and sizoyiphatha kahle futhi.
Umnumzana Kalipani Phugeni, yisikhulumeli sebandla le-MDC.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Three Connection, lapho sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe. Sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Whistleblower App, lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe. Libona ngani uhlelo loluluza siza na ekuqedeni inkohlakalo? Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Kule muli ephakathi kosizi esigabeni sakobhodo ePlumtree, kulandela ukufelwa kwayo lusana olulenyanga ezine kuphela oluthele endlini lwalotha. Unina ubikwa ubekukha amanzi. Usana lolu lungcwatshwe izolo. Sixoxe lomakhelwane ongomunye wabagijimele kulumuzi ngesikhathi salingozi, umnumzana Edgar Luphahla.
Ngemva kokubonakala komlilo lowo, sabuzana singabantu sizakhamuzi ukuthi umlilo kwatsha kwenze njani. Ekusondeleni kwethu sisiyakhangela, sathola ukuthi indlu iyatsha, umzali womntwana ubengekho, ibe emanzini etshiya abantwana abancane ababili, obona 7 years lona 4 months bekhonapho ekhaya. Ekutheni komuzi sesiyafika, sathola ukuthi indlu isithile isiwele, okuyiyo indlu abahlala kiyo, impahla zabo zonke ziphakathi, indlu isiwele akusangeneki. Lo ola 7 years nguye bephumile, lo omncane umntwana ubesethele phakathi endlini, bekungasekho okunye lathi ade singakwenza. Labazali basele lazo zona lezo mpahla abazigqokileyo kungiyokho kunye esiyenelisa ukuthi sikukhiphe kuyona leyo ndlu.
Imbangela yomlilo itholakele yini, ibonakele?
Imbangela yomlilo ibe yinto esidingisi sekakhulu sangayitholi, sabuza labazali bomntwana ukuthi kambe kungabe kwenzakaleni, noma ngoba kulamalanga ngapha emakhaya abantu bayasebenzisa kakhulu izinto ezifana lamasola lamabhathi ukuzama ukuthi sibe le energy yomlilo ongugetsi. Hayi, sathola ukuthi bayala bathi hayi, kwaza namapholisa ayenza i-investigation yawo, akuzange kuphume lutho olubambekayo besingathi yikho okuqale umlilo.
Umnumzana Edgar Luphahla, isakhamuzi sakoBhodo ePlumtree. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi izakhamisi zeDomboshava eMatobo zitshaywe ngamapholisa ngesonto ezethesa icala lokutshaya abagebha igolide ngaphandle komthetho kulomango. Inkundla yeZim Life yona ithi unobhala omkhulu wedale labaphathi intambo elekhabhinethi umnumzana Misheke Spanda usechiya umsebenzi ngoba isikhathi sakhe sempentsheni sesedlule. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hey, salubonani bantu be-Studio 7, linjani? Hayi, siyaphila sibonga inyuzi zenu. Hey, thina ngapha emafule sithwele nzima, abantu basiphalisa nzima ngapha. Hayi, silomunye umuntu lapha ozenzi iwovedi, hhayi usithwalisa nzima ngapha. Hhayi, umuntu wangikhona so, hhayi ngiyabonga. Hhayi, limbuzele umntanami osetsholotsho, ngamgcina emncane kakhulu namanje ngiyamdinga ngumboni, cela lingidingise.
Hawu, linjani bantu bakaStudio 7? Siyabonga leli siphela ezihle emoyeni. Hayi, siyathaba ngokukhuluma kwenu. Hayi, siyathaba shem, siyathaba ngoba siyalalela sibe sikholise. Lathi sibika inhlupho zethu lani lisitshele zenu. Lathi siyabonga kakhulu bantu bakaStudio 7.
Salibona masakazi bakaStudio 7 okhulumayo ngufizomuzi Ncube. Ngisetsholotsho ejoko esigabeni sikatata egulu. Ngithanda ukubonga abasakazi bethu bakaStudio 7 ngendlela abasenzela ngakhona, ubuhle abasenzela bona. Asengathi uJehova ngababusisa ngegama likaJesu. Nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini, abantu sebezalatshwa ngokungcono ngokupheleleyo. Siyabonga lokho kuhulumente nakumqhwethi wabo obona ngezempilakahle. Kodwa lathi besicela ukuqhatshwa, sihleli nje satrena enesini, sihleza siqhatshwa. Besicela ubana umlayezelo wami lo ungadluliselwa phambili, sihleli nje asiqhatshwa. Siyacela uhulumende yabo.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Ivory Coast asebenzise intuthu ehitshayo itiye gasi izolo ukuchitha abantu ekade betshengisela phezu kwenyathelo likamongameli Alassane Ouattara elokuncintisa okwesithathu kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 31 ngenyanga ezayo. Abasebenza kwezempilakahle kwele Morocco bona batshengisele ezitaladeni izolo besola indlela uhulumende aphatha ngayo imizamo yokulwisana nalo mkhuhlane we-COVID-19. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Udaba lwemililo esitshise yalothisa amahlathi lemizi njalo yabulala abantu abangamatshumi amathathu lanhlanu ngasentshonalanga kwelizwe leli belusegudwini izolo phakathi kwabancintisanayo kukhetho lukamongameli abathi umnumzana Joe Biden lomongameli Donald Trump. Indawo ezitshayo zibalisa iOregon, iCalifornia leWashington State, lapho umkhathi osuhlala ugcwele intuthu ebangela ukuthi abantu behluleke ukuphefumula kuhle. UTrump wethekelele eCalifornia lapho atshele iziphathamandla ukuthi kumele zifunde ukukhipha izihlahla ezomileyo egangeni ukuze kwehliswe ingozi yokutsha kwamahlathi. Esinye isiphathamandla sithe imbangela enkulu yalingozi ikuguquka komkhathi i-climate change. Kodwa umongameli Trump ukwalile lokho esithi akulabufakazi. Umnumzana Biden yena uchotoze uTrump ngokungakholwa ukuthi umkhathi uyaguquka. Ngokunjalo uthe kumele asuswe embusweni kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia umnumzana Prince Mavandla.
iCalifornia yindawo okuhlala kubhebha imililo, kodwa kulo mnyaka kukhanya ngani umlilo wangikhona ugcina susiba mnenga kakhulu. Iyabi imililo iyabi bhebha ezindaweni ezichiyanayo khonapha eCalifornia, and eminye imililo yangikhona iyabi imkulu sibili. Ingathi ngafananisa lokuthi ngxanye umlilo owodwa uyakwanisa ukugcwalisa igweru yonke laphayana, kumbe kobulawayo sibili, ichaya ebulawayo yonke one time kusitsha. But iminingi imililo yangikhona, and lapho esihlala khona thina kasike duze kakhulu lo mlilo, kodwa intuthu uyabuyibona sibili ukuthi ungaphuma phandle uthi uzama ukuphefumula uze ukuthi umoya kawumanga kuhle. Lo mamalahle sibili uyabuyabona ethonta mbijana mbijana, thina singekho eduze. So kulo mnyaka sibili kule mlilo eminingi kakhulu enkulu engani abe ngamaplazi abe sitsha one time sibili, and bayazama ukubona bengawucitsha njani umlilo wangkhona.
Ibangelwa yini kahle kahle limililo?
Imililo leyi ikhanya ibangelwa yikuchisa, lapha bathi ngama heat wave. So vele ukuchisa kwangikhona kuyabe kungena kuma 49 degrees Celsius, ukuthi vele loma ungazume phansi komthunzi vele kuyabe kuchisa, vele akuchiyananga lokuma phansi kwelanga. So njengobana lapha vele iCalifornia kuthiwa yi-desert, akula manzi, vele uwomile konke lapho yakhona. So ukuchisa lokhana kuyayenza ukuthi izihlahla, amahlamvu, izimila ziwome qha. So ziyathi seziwomile laphana vele sokusiba lula ukuthi yini ukuthi ziphambe umlilo. So vele ngabona umuntu engxanye vele umuntu ogangileyo ukuthi uyabhema igwayi ebesekele ukucitsha igwayi liyane ebesephonga ukujikela phansi, you know, okumlilo okuncane lokhana vele kuyahle kubambe vele kuhle kuqalise, you know, umlilo omkhulu. You know, kwesinye isikhathi engxanye vele kuyabe kulomlilo omncane uyabe ubhebha, ngoba vele lapha uhlala kule mlilo iyabe ibhebha isikhathi sonke, kodwa iyabe imncane. But imlilo emncane liyana sikhula manje ngoba ngani ngokuchisa lokhana njalo ngokuwoma.
Umnumzana Prince Mavandla isizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende usekethisile njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngokuqhelisa isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi. Bahlanu kuphela ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo akekho ofileyo. Ngemva kokuxotshisa amakansila e-MDC Alliance alitshumi eHarare izolo, ibandla le-MDC ithi selixotshise njalo umeya weGwanda lamakansila e-Beitbridge amathathu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.